Soko isika disenda bagu VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Wanabukela Studio 7, ngomgqibelo mhlaka 5 kuNhlangula 2021, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje. Amadodana kanye lendodakazi kaMoyi umnumzana Robert Mgabe sebemangalele induna uChief Zwemba emthethwandaba ngesinqumo sokuthi uyise ayingcwatshwa emathuneni eHeroes Acre. Ezinye izakhamizi emaphandleni zithi zithole isivuno esithe xaxa nxa siqathaniswa neseminyakeni edluleyo.
Kodwa ayisibo bonke abantu abaphumeleleyo. Abaphumeleleyo ngabantu abalimi belandelela indlela ezifunwa ngabalimi, especially ukufakeni emqhuba lama-fertilizers. Kulaba wazange wayenze lokhu, hhayi akuzange kube kuba hambele kuhle.
Sizalithulela izomculo.
Salibonani, 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 ngiyabingelela uJayz Maravini. Ye, ayi ngiyathokoza ukuthola leli thuba ukuthi ngikhulume loZulu wonke nje emhlabeni wonke jikelele. Ya, ngimazisa ngemvelaphi kaJayz Maravini njalo lohambo lukaJayz Maravini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amadodana kanye lendodakazi kaMoyi umnumzana Robert Mgabe wayengumongameli welizwe sebemangalele induna uChief Zwemba emthethwandaba ngesinqumo sakhe sokuthi uyise ayingcwatshwa kutshaya emathuneni eHeroes Acre ngoba isithi akulandelwanga amasiko akuleyo ndawo. Unkosikazi Bona Mutsa Homi Mugabe, Belamine Chatunga Mugabe kanye lo Thino Tenda Robert Mugabe bathi induna yaphazamisa ngokuthi uMoyi agejwe ayingcwatshwa lapho angelamandla okwenza izinqumo khona. Igqwetha elibamelayo uFungayi Chimoya Murombe ugcizelele kuStudio 7 ukuthi ngempela udaba lolo solukhwezwe emthethwandaba njalo luzacutshungulwa eChinoyi mhlaka 29 kuyonale inyanga. Ngakwelinye icele, umsakazo weZBC uthi umongameli Philip Nyusi weMozambique uphakathi komhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa namhla eHarare becubungula udaba lodlakela lwamalwecatsha akulelo lizwe. Ukusenjalo, inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ithi ilitshe ebifuna ukuyalakha elesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi abalitshumi lambili esilobela ngo-1985 lalo selijonjiwe njalo. Inhlanganiso le ike yatshontshelwa njalo elinye ilitshe eyayisilakhile eBhalakwe. Amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokukhankasela ukhetho luka-2023 elokudinga umongameli amalunga idale lephalamende lawe-senate ngesikhathi elezanu PF lisithi lamukela asebehlamukele amabandla aphikisayo njalo liyakhula. Wotsho umnumzana Welshman Ncube umsekeli kamholi we-MDC Alliance uthi inhlelo zabo zikhomba ukuthi ngelakhe ibandla elinganqoba kulolo khetho.
Angokuphelizani hambisa ukuthi hayi uchabuka le-MDC Alliance sokuphelile udilile kodwa basilandelela ndawo zonke bekwazi ukuthi badliwa ngo-2018 bekwazi ukuthi abangeke bawina ngo-2020 ngaphandle kokuthi beyiphinde. Yikho besesaba kangaka ukubona loba sesiyancedisa abantu ukuthanyela amapholisa elandela evuwe iningi yabantu eZimbabwe bakwazi ukuthi inhlala kahle ezweni lelibiza kekha ibandla lempi likhokhelwa nguChamisa asethukile ngoba sihlala ebantu siyakwazi ukuthi abantu bathini, siyakwazi ukuthi abantu bafuna. Ye, kwenzakala one or two ngasapha selesilakile eChicago. Abanye badinga bona ukuthi indlala siyibambile sigidimisa isisu kuyenzakala ezestadi kuyenzakala khona kodwa siyakwazi ukuthi ngaphandle kwe-one lapha two lapha i-MDC Alliance iqine njengenjani.
Ikusasa ye badlala MDC Alliance iminjani sikhangela ukuthi bekulokhe kusiba lama recalls njalo kuyine elingakuxwayisa abalandeli benu.
Kumele sinanzelele ukuthi ukudliwa kwezanu ngo-2018 kakwe kwenza bethuka kakhulu. Sinanzelele njalo ukuthi ukubambana kwe-formations MDC ngaphansi kwe-MDC Alliance uhlanga nababe kwe-MDC ababe ku-PDP bekwe-MDC Green sibuyela lapho esaqatiswa khona ngo-2019 kwethu sizanu khonokho yikho igijimela ukuthi izame ukudiliva ibhidlize amakhosi lawa asebawathumbayo basenza ukuthi akula-MDC Alliance kulokhe kule-MDC lani lani bekalibambananga konke khonokho kutshengisa ukwesaba ngikho babona bedizela kangaka bezama ukuthi badilize bahlukanise kodwa kusoze sehlukane sizahlala sibambene njengosizakade sizaba lula nxa sibambisene sibaningi sihlangana sisenza i-convergence ama-movement of everybody ukuthi siqede uhlupho olukhona lapha eZimbabwe. Ama-record lawa kasoze aqedele babakhona omzerewa babakhona otshisa ungele njalo inyanga izaphuma iyethu khona isozimiswe ngokungamakhanko kuyabe kulokhe kukhaleda ngendla.
Lo ngumnumzana Weshman Ncube, umsekeli kamkhokheli webandla le-MDC Alliance, sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla lezanu PF lisanda ukuthi alilazandla kokwenzakala kubandla le-MDC Alliance. Kusenjalo, amalunga e-MDC Alliance abalisa umnumzana Last Mayenge Hama lomnumzana Tungani Rai Matsokere abakhululwe entolongweni izolo ngoba betholakale bengelacala ngemva kokuhlala iminyaka eyisiyangalombili batshele iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka belwela ukuthi kube lombuso okhululekileyo elizweni. Uhulumende usegcizelele ukuthi amajekiseni okwenqabela i-COVID-19 azatholakala endaweni lapho abikwa esilela khona engawaba kutsha njalo uzakwamukela amanye kuyona le inyanga. Lokhu kwenzakala umbiko wethulwe lugatsha olubona ngezempilakahle izolo lusithi abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 bahlaselwe ligcikwane le-coronavirus ensukwini ezedluleyo njalo phakathi kwaleli nani abalichumi lanhlanu ngabaxotshwe kwele Botswana ngoba bengelancwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni. Kubhubhe oyedwa. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kumachomi phose afika 40,000 labulala abedlula inkulungwane lengxenye yalo 1605. Asebehlatshwe ijekiseni yomuthi wokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 682,564. Ingcwethi kwezempilakahle usikhwica mfundo elophis banda uthi ngempela uhulumende uluphethe kuhle udaba lwe-COVID-19.
Zimbabwe zingayikhotoza kwezinye usuku kodwa endabeni yohlelo lokuhlatshwa abantu i-COVID-19 saba ngokokuqala e-Afrika ukuthi abantu bathi behlatshwe ngamavaccine la. E-South Africa bebehlatshwa kodwa bekuyi-trial ukuhlaba abantu ukubavikela yaba ngeyokuqala eZimbabwe. Ukuthi siyakukholwa yini angikwazi ngoba kayisimi yemphetha amaphepha akhona. But esikubonayo ukuthi abantu sebekhala kakhulu ukuthi sengikhuthi bathi nyami sengikhuthi isifiso sokuhlatshwa sesikhulu kakhulu. Abantu abaningi sebefise kakhulu ukuhlatshwa ngenxa yokuthi sikhangelele i-second wave evele isiqalile e-South Africa ezingenye izafika eZimbabwe mid-August.
Liqiniso yini lelo ukuthi nxa sokulamakhaza igcikwane le-COVID-19 lingamemetheka yini okwesatshelwa ngabaningi nxa kubuya la ama-second lama-third wave?
I-COVID-19 or SARS-CoV-2 yi-virus ememetheka ngesikhathi singani kulo mqando engani kule moisture. So isikhathi zomqando zivame ukumemethekisa ama-flu wonke. Amazwe amaningi akhuluma ngokuthiwa yi-flu season. So i-flu season ivame ukuba ngesikhathi ekungani sekuqandelela. Liqiniso yini ukuthi kuzamemetheka? Angikwazi. But ama-flu avele amemetheka ngesikhathi esingani siyaqala.
lowo ngusikhwica mfundo eLophis Banda ingcwethi wezempila kahle sixoxelaye eseHarare. Idale lePhalamende ligqibe ukudingisisa ebelikwenza ngokuhlukuluswa ngokwemacansini emsebenzini kusukela ngeviki edluleyo, okuludaba olakhwezwa kuleli dale inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye-Emthonjeni Women's Forum ngomnyaka odluleyo. Abaqhuba lomsebenzi nabekomiti ebona ngokuphathelane lemsebenzi kanye lenhlalakahle ye-Parliamentary Portfolio Committee on Public Service, Labour and Social Welfare leyo-Women as Affairs. Uluhlu abalethule ebulenjini lukhomba ukuthi besebeqhubela oluhlelo ekhada umama Swingo Nyika Growth Point, Mutare, Marondera, Harare, Magonje, Nembutsiya, Bulawayo, Plumtree, Lenkayi. Asizweni isiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Melissa Ndlovu echasisa ngalolu daba.
Ngiyabonga. Thina njengeMthonjeni Women's Forum ngonyaka odlulileyo siqalise uhlelo kumbe umkhankaso okade ukhangelane lokulungisa kumbe ukuqeda indaba zodlame mayelana ngamacansi emsebenzini njalo lezikolo ezimbili eZimbabwe. Sisebenzise lama university njalo lamankampani abili sikhangele kakhulu udlame olumayelana namacansi. Sisebenze njalo ngalowo msebenzi sasekhulumisana nedale lePhalamende ekuthini umthetho okhangelane kakhulu lezisebenzi eZimbabwe umumithe okulutshwana kakhulu mayelana ngodlame olwenzakala emacansini. Njalo nxa solwenzakale lolo dlame uhulumende kumbe umthetho weZimbabwe owezisebenzi ubukuthatha njengalinye icala nje lenziweyo elingafana lokutshontsha imali kumbe lokungavuyi emsebenzini. Lesikhalele umthetho womhlaka jikelele owe-International Labour Organization esithi ngu-Convention 190. IParliament iphendulile ngo-April yathi kuqakathekile ukuthi ihambe endaweni kumbe iZimbabwe yonke nje idingisisa ukuthi udaba lokuhlukumezwa kwamacansi lubhahe kangakanani.
Kuyini elifisa ukuthi kwenziwe kube le mthetho enjani lokungenqabeli kumeme kokuhlukuluswa emacansini?
Thina sifisa ukuthi uhulumende weZimbabwe waqala abe lomthetho kumbe bakhande umthetho okhangelane nemisebenzi okhuluma ngokuhlukuluzwa kwabantu nasemacansini emsebenzini. Akube isobala, akube yebhahla. Kube segcekeni ukuthi nxa umuntu esemsebenzini kuyini umsebenzi, ngoba umsebenzi siyalandela ukuthi abantu abaningi sebezisebenzi eZimbabwe. Ama-cross-border traders abanye bathengisa emsikeni ananzeleli ukuthi labo bantu basebenza. Anazelele ukuthi umntwana ofundele ukuthi aye emsebenzini usemsebenzini. Umkazana osendlini yami kube yakho esebenza umuntu osemsebenzini. Abantu abasebenza besemaplazini bengama-casual workers kumbe ama-seasonal workers bangabantu abasemsebenzini. Sifuna uhulumende futhi ananzelele ukuthi ukuhlukumeza umuntu, ukuhlukumeza umuntu ngokwamacansi kube yinto ebophisayo umuntu ayempika sibili. Sikhangela njalo i-compensation ukuthi umuntu nxa usuhlukumezwe ngokusemacansini kumbe oxotshiwe funa uhlukumezile ngokuthi nedaba yokuthi wayalala icansi kumbe lahlukumezana ngokwamacansi kube le ndlela yokubhadala lowo muntu i-counseling kumbe zakhulumisane labanye abantu. Sifisa ukuthi umthetho unanzelele khonoko nokuthi mina njengomandlovu ngasengikhuhlumeze ngikhahlumezile emsebenzini angifuni wonke umuntu akwazi ukuthi hhayi belise abantu bantu njengisajoni ngoba indaba zocansi ziyinto esensitive eyangisayo ebhidlize isimilo somuntu. So sifisa ukuthi umthetho unanzelele ukuthi kakube yinto inkampani nxa ilungisisa idaba leli kayilungisise ngendlela efihlekileyo njalo eyenza umuntu asale elobuntu bakhe ehlonipheka emphakathini.
Lo unkosazana Melissa Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum. Izakhamizi zeGwanda South zithi zithole isivuno esithe xaxa nxa siqathaniswa laseminyakeni edluleyo ngenxa yokuna kwezulu eliningi. Kodwa lanxa kunjalo ubukhokheli besigaba buthi uncedo lokudla lusadingeka ngoba kungayisibo bonke abalesivuno esihle. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Isabelo sezansi seMandebeleni seziliminyaka singatholi izulu eleneleyo okudala ukuthi izakhamizi lezifuyo zihlasele indlala enkulu. Kodwa unkosikazi Sitholakele Ndlovu eThakaliyawa eGwanda South uthi lonyaka isivuno sibe nganeno kulaseminyakeni edlulileyo ngoba bebezinikele ukulima kulandela ukuna kuhle kwezulu.
sisebenzele imbuli yethu ukuthi ingaze yafa ngendlala. Sase sikima sithola ukudla isivuno 36 bag kungama 90 kg futhi. Sase sithola ayi 36 amabele hlangana konke lomuntu. So isivuno lesi asisithengile. Leso ukuthi sidle lembuli ekhaya. Last asibe isikhathi eside sifuna singaze siyelima.
Amazwe akhathekelwe ngunkosikazi Pretty Mguni isakhamuzi seMagaya Village layo ogcizelele ukuthi uthole isivuno esihle njalo ukhangelele ukuthi sizabhutsha umnyaka.
Bengilima amabele, umumbu, inyawuthi, amazambane lendlovu. Singase sifikisa iminyaka ozayo.
Umnumzana Ephraim Nyathi, ukhansela kaWard 17 eFumugwe, uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown ngesinye sezizathu esidale ukuthi kube nesivuno esihle ngoba iningi labo baba belihlele emakhaya, indawo zokugwejisa zivaliwe.
Abaningi ngabantu abathanda ukuzigwejisela endaweni zokunathela, endaweni zanizani, bake bahamba ekunatheni batshonisa imini zabo, batshona ngemva kwenkomo zabo, batshona ngemva kwembuzi zabo. Hhayi, kukhanya lo nyaka izivuno zihle, nezifuyo zikhona sibili zivele ziqothekile, abantu ngane bayaphumelela sibili ezigabeni zethu lapha. Siyaphoza sithi into embi kwesikhathi iyaba lobuhle kwezinye indawo.
Lanxa iningi lijabulele isivuno esihle, usobhuku weMagaya Village umnumzana Giyaboga Magaya uthi bakhona abasaludinga uncedo lokudla ngoba bengavunanga lutho.
Nga emasimini lonyaka kukhanya kube kuhle kodwa ayisibo bonke abantu abaphumeleleyo. Abaphumeleleyo ngabantu abalimi belandelela indlela ezifunwa ngabalimi, especially ukufakeni imiquba lama-fertilizer. Kulabo abangazange bayenze lokhu, hhayi akuzange kube kuba hambele kuhle. Lapho kufakwe khona imiquba le ma-fertilizers isivuno sabona sibe sihle kakhulu, kodwa lapho kungazange kwenziwe khonoku kusuke kwatoda isivuno sabona sibe phansi kakhulu. Nxa sikukhangele sibili baningi abantu badinga usizo loku, especially labo abangazange balandelele indlela okumele zenziwe.
Okwamanje uhulumende usamiso kwesikhathana uhlelo lokuphathisa abahlali emaphandleni ngokudla ukuze ahlolisise labo okufanele bakuthole. Kusenza lokho olunodaba zisele zimadolo nzima izimbamgodi endaweni e-West Nicholson emgodini we-Mixnot kulandela ukufa kwabasakhulayo ababili ngemva kokudilikelwa ngumgodi. Iningi labasakhulayo kulesi sabelo lemba igolide ukuze liziphilise osekudala ukuthi lizifake engozini ngoba kwezinye indawo kugejwa kungalandelwa indlela zokuzivikela engozini yemgodi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ngengilitshiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7.
Litshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Morven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda eGwanda Residents Association. Sixoxa ke ngamadlozi ahlala emanzini afana labantu lenhlanzi okuthiwa injuzo. Injuzo lezi zibhahe kakhulu ezigabeni zeMashonaland, kodwa ke bakhona abathi laseMathebeleland zikhona.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga kugande kwamukela kuhlelo.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini osukuzwile ngabantu laba okuthiwa bayanyamalala benyamalaliswa zinjuzo ababe behambe ukuyakha amanzi emthabezi? Kuyini wena osuke wazwa ngakho lo?
Abantu laba ababesiya emfuleni ngale ngabantu isikhathi esiningi ababesiyageza, okuyikho bese kwesabela kathi uthi amanzi engekho eGwanda bazagcina abantu besiya khona ngale besawukha amanzi. Isikhathi esiningi abantu bangafika khona ngale bangafika bageze basuka banyamalale baze bayibonakala maybe ngemva kwamalanga amabili kodwa batholakala sebangabantu asebefile
manje bona labo okuthiwa banyamalala bayaphinda babonakale na njalo bona izihlobo zabo zithini selake likhulumisane lazo na belizilitshela ukuthi kuhamba njani
ye laba bantu babonakala ngemva kwesikhathi kwelanga elilodwa kube amalanga amabili kodwa isikhathi esiningi akula ngathi mina akula vele owakwatholakala ephila bathola nje sebedenda phezu kwamanzi kwesikhathi batholakale egunjini sebangabantu abafileyo kube sokusaziswa nje izihlobo zabo babuye babathathe izakhamizi sezazama ukuthi abantu bangayi vele khona ngale emfuleni ngoba kuyindawo eyingozi kakhulu ebantwini abahlala esigabeni
khona ukuthi abantu bona labo ababenyamalele bayabe bengayanga kwezinye indawo na ukuthi zikhona okwamaqiniso na injuzi zona lezi ezikhulunywayo
okukhona ngenxa yokubuza abantu abadala ngendlela okwenzakala ngayo bagcina besitsho ukuthi injuzi ingaba zikhona ngempela ngoba akula enye into engabulala umuntu emanzini lo muntu okwaziyo nje ukuchaya ubhamu ayetholakala vele esengumuntu osegalula ngemva kwelanga kumbe amalanga amabili yikho kwenza abantu bacebe khole ukuthi ngempela zikhona injuza emfuleni lo umtshabezi
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga Chris Gande ke namvalisi abalaleli ekugcineni ngibe sesithi mina izakhamizi zeGwanda siyazikhuthaza kakhulu ukuthi bangadlaleli kulo mfula ngoba esikhathini esiningi abangena phakathi kwawo bayanyamalala siyabakhuthaza ukuthi ngempela kungabi indawo umuntu nje ongeze khani ukugeza ayigezela khona kodwa adinge indawo ukuthi azikhele amanzi azigezele kumbe endlini bangayigezela emfuleni
lo ke bekungumnumzana Morven Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo igama lami nguChris Gande lilale
nanso ke ingxoxo yethu lo James Marazini yebo phela umajaha wodwa Ndlovu olomculo olokhe sidla ubhedu emhlabeni jikelele othi Jah deliver us umculo wemdumo wereggae uthinta lokho lalokhu ya
Salbona ngiyabingelela uJay Zimarabini. Ayi ngiyathokoza ukuthola leli thuba ukuthi ngikhulume loZulu wonke nje emhlabeni wonke jikelele. Ya ngimazisa ngemvelaphi kaJay Zimarabini njalo lohambo lukaJay Zimarabini emculweni. So uJay Zimarabini ngumculi ozalelwe eFlabhuzi kogodla omnyama mahla bayithwala. Ngifunde khona ke esikolo okuthiwa khona iDikiz Primary kwengihambe khona esikolo 1980 ngafunda khona ngihlabela khona esikolo school choir ngisenza ama-sport konke nje okusenziwa ngumntwana esikolo okuthiwa iDikiz Secondary kule primary ngapha kule secondary khonapho so yikho lapho ngathi life yami nje ekhulele kwami ekhaya ngumuntu owelisa izinkomo, amadonki, imbuzi, izimvu. Yona leyana nje impilo yokhaya, siyakukha amanzi edamu, kubupha isipani senqola esamadonki edinga amanzi kumbe senkaba. So kuzokwaba ngcono kaleso ngemva sokubuye isigojo, kodwa ke vele amanzi abekhiwa emadamu emakhaya. Lapho inkomo ezingena khona zichiya umquba phakathi. Lika omazi wesifiswa nata, sifikiswa vili sesinathe wosa. Njalo kumculo ngikhulele nje ngicula kakhulu esontweni. Brethren Christ Church umculo wembuke yosikhulisileyo silalela kakhulu uLady Smith Black Mambazi silalela kakhulu umculo emileke ethiyethiyeneyo esindi bemvele ngiyithanda ke umculo esindi ngoba
umculo wesintu unikeza wena umuntu ngubani imvelaphi yakho. So ngikhule vele ngiwuthandaza umculo wesintu ya umculo ngiyawuthanda, ngiwuthanda kakhulu umculo ngoba umculo uhlanganisa abantu, uhlanganisa isizwe, ithoba umphefumulo umculo. Siyake sibone inxwasithaka kwezindaba kuma-shows abantu bengitshele ukuthi ah umculo wakho utshintshe impilo yami, ulalele ingoma yakho ethi ekhuluma ngalokhu langalokhu. Izingoma ezipositive ngempilo, ingoma ezakhayo, ingoma ezibonisayo nxa ukuthi kuzaba lolutho oluvo luzaba khona. Khathe sikhuluma nje kule mkhuhlane nje lena lekhona yabo corona virus, COVID-19, HIV, malaria, yonke le nto sikhulume njalo lamalungelo ikakhulu abo mama ukuthi obaba bangahlukumezwa mama. Zonke lezi ngoma zingoma ezikhona ezikhuthaza umphakathi ukuthi uhlale abantu bahlalisane kuhle. Ikakhulu kulezi nsuku khathesi abantu sebeyendisa abantwana masinya isikhathi singafiki engakwazi ukuthi kathi kungena moya abantu. Isiginci nje yinto engikhule vele ngiyithanda nje. Vele ngifundele khona ekhaya, ngifunda ngalesi siginci semakhaya esikwazwayo fara amathwayini laphana ibhasikili uzama ngakho konke ukuthi khona imhlawumbe isound iphume. Uvele ngapha wawusilwa labazali ukuthi hayi kula muntu olichama katale ngapha mhlawumbe senkomeni ulikoli lahle inkomo uzokuba besithi vele yona ikatali vele lubambo lukaSathane. So ngakho ke asivumeli ikatali lapho ukuthi ubeke ikatali yakho uyifihle ufice seyibonile umdala ayithatha ayishayele phansi ukuthi awusela uyayenza inye futhi. Namhlanje ke zimarayini elapha akhona namhlanje ngokubekezela nawo ukusebenza kuzo ngoba vele umculo into engikhule ngithanda kakhulu kwaze wafika esigabeni sokuthi ubaba kwene sengivumele ukuthi ngibe musician. Yeyo ingoma yami le ethi Jah Deliver us ingoma ethandwa ngabantu kakhulu ethandwa ngabantu kakhulu kakhulu ngathi ithandwa kakhulu e-Africa yasemhlabeni wonke jikelele. Ngangikhanda ama-responses engiwatholayo iyangijabulisa leyo ngoba ithandwa khonapha lapho engizalwa khona, ithandwa e-Africa, ithandwa emhlabeni wonke jikelele. Ngakho-ke mpinzi kakhulu ukuthi ngenze i-album eyayo i-reggae. So reggae music umculo nje othandwa ngumuntu omutsha, umuntu omdala wongwayithe awu-icake. And umculo we-reggae umculo one-message phakathi. Ikhona-ke ingoma le ku-YouTube, ikhona-ke ku-Facebook ezindawo ngale abantu bangalandela uJay Zimarabini kuzo zonke indawo, bo-Twitter, bo-Instagram, kuzo zonke indawo nje o-social media. So ngiyabonga kakhulu isupport engiyithola kuma-radio station, engiyithola kuma-newspapers, engiyithola wonke umuntu nje othanda uJay Zimarabini. UJay Zimarabini ngumculi o-original, umculi othanda ukubona abantu bejabula ngengoma.
ke ngomculo ja delivers olokhe usinga ubhedu emhlabeni jikelele esixoxa ke laye uJays Marabini. Hayi ke isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke silugqiba lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.